Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena engufelistas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isisekelo sokuthi singakhuluma into kufanele kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sisakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elijoyo emineneni ephazamisa ukuthi abantu bazizwe ama-statistics yiphi.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethu i-campaign sihamba esingathi door to door campaign ngoba asikenzi amarali, njalo sibone ukuthi siza kwenza amarali. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena elesithupha lakhe lingufelistas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMaititi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayeyibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail, kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni kukomiti yedalela eParliamente ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okunengi ngalolu daba uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi weKhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi research okweminyaka ethize. Saficondane lokukhangelisa lokucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona aso ndawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-country lohulumende ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafakazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed. Bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikweletu.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesi njani?
No, mbuzo mhle. Kule zigaba ezithize ezimpalo ezishiyeneyo. Kulalaba abanjengabe ePrince abangena kudala, abazali babo bebalekela impi, impi satshisa emakhaya. Labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungiswe kodwa sokungconywana. Kodwa kabanama-certificate. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative. Kuhulumende lakwezana ukufika kuphela la ngisho bezama ukudinga. Usekele lokhu so abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona labo phela hantu laba besakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe so kusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagcina kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title sabona izigaba zakunazintathu kodwa ngiyazi ukuthi na abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomias lapha akwakuthinjwa khona ngama-housing cooperative esesithi khona ye kwephula umthetho kanti kungani ukungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanisela ukuthi baxotshwe ngoba umsekelo sombuso sile right to shelter kakulungisiswe imithetho yakhona kayilungisiswe ukuthi ubugebengu abakhona bungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wakumukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukuthi ngadinga ukukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangagwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini indaba yakhona vele yasisike kithi njengoba sithe khona kuparliament sicela likhangelise igwalo lethu le-right shelter wayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter kanti nisafunani manje sinasithi hhayi isisekelo somuthi singakhuluma into kufanele kube lo mithetho osekela into yakhona so lethi bona hathi sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-tide slips yiphi nxa kusobala ukuthi sitshintshe umthetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise ipolicy sigalungisisa ngakho bamukele kuhle nje igwalo lethu sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okwakhathesi.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions ikhomalisa ube kuxoxa ecingweni lo gainer ku site o studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkululeko.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard uchasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics esiqalisile ukukhankasa sikhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 lapho esize sizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku parliament la ma local authorities ethi icampaign sihamba esingathi yi door to door campaign ngoba asikenzi ama rally njalo sibone ukuthi siza kwenza ama rally sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemhlangano uselesikhathi ngoba imhlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa imopa kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla leze politics. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018 sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe i-RPZ ekunye sikukhangeleleyo ibudlawundlwango okuba khona kwezinye indawo hathi kuzo zonke indawo okwenza kungabe lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya singakhangela kulezi ndawo zabo Marshall and Central, Marsh West zikhona ke izindawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso kumele wonke amabandla alithole ithuba kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku-ZBC kungaba yi-TV kumbe i-radio kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi ubusela i-corruption ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho i-constitutionalism ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe voters roll.
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezek agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala, i-preliminary report. Kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu kakhulu abezek sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusese lesikhathi, kwenzela ukuthi kukhangelwe ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo okumele bakhitshwe, ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo thina, sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluza kwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Hello ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. Izek yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Lenhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Lamhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyathi izabanikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni. Pho lamhla silokhu sisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi omunye wabazali uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi, kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane omunye wababalisi uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayeneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena, ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana, kunzima kakhulu.
Umphathi intambo yendaba zezisebenzi uMnumzana Pho Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni owe-National Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag Teachers for USD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende e-National Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uMnumzana Gibson Mushangu ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 iKwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo weAl Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabonakude olodocumentary etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakoBulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha eMpophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomanisipala. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingele emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Namhlanje nje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition ikakhulu e-CCC ngoba siya ku-election njengamanje. AmaZimbabwe wonke akhanya a-register ngobuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya ukuthi bazimisele labo befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezama ukubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhetho ngoba ukuthi bekuye-election bengavabalanga imbobo eziyafana nalezi esadlula kuzo, izanu ibarige nje kube lula ukuthi benze rigging, ngeke kusisebenzele ngoba babona laseNigeria manje rigging yenzakeleyo manje lakhona lapho ngeke yenze ngoba futhi izanu ijwayele indaba yokwenza irigging. So sicela ukuthi bona-ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube free and fair. Ngangcono kuthiwe izanu iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo kungcono kulo kuthiwe izanu PF idle i-CCC. No, ngangcono kwaziwe lokho mabe siya ku-election bezeshow ukuthi bayenza i-free and fair election ngoba vele nge free and fair election izanu PF angeke idle i-CCC ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka izanu bathembisa obala. Kunini besithi baza benzela lokhu lalokhu la kuze kube yimanje? Akula manzi, akula gesi, akula migwaqo, akula zikolo, ezemfundo azisekho ngendlela ezazikho. Bazibe abanamahlonjani abantu bezanu bezibe dlula ngesikhathi sikaMgaba. Umgaba uyenzile i-education kodwa bona sebeyibulele yona leyo education ayikhona. So i-crime umgaba wayeyivalile, akula muntu eZimbabwe eqanqasha-nqasha nesibhamu esitradeni wabamba inkunzi kodwa kodwa njengamanje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisholoni igwayi manje manje ingane zethu zibhema ama drugs yabona ukuthi izwela kula kuphi so uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi yariga alikho lelo lizwe akubanjiswaneni ukulungisweni ama reforms ukubonakala ukuthi iZANU PF ayilalo ichance yokubana iRix yabona
libonani basakazi beStudio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi gqekana leni opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama opposition egqeka opposition yethe triple C yabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe kuthi uthi loncedo ungabona abantu bangakhulumi ngawe uyirubbish awulancedo emhlabeni so thina nje ebandla le triple C nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa utshengisa ukuthi siyakhula so ngoba i triple C kazibusela izweni i part ebusa izani thola abantu sebechila ukugqeka izani sebebhizi nge triple C behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye opposition efana labo kwandelwa ngabantu ukuthandwa ngabantu yindlela eyasiyabe sikhuluma ngayo ebantwini abantu begcwala ku triple C so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhle nabantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukuthona ukukhuluma nge triple C ukudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi izani PF ingaqhubeka ibusa i 5 years le buyayo abale moto abazapaka abagulayo unxa bese sibedlela uyagcina uhlala phansi mawungela imali ngoba lama doctors azagcinekela ngoba engaholiswa kade sama teachers sekela sibhadala iskool fees nxa sesibhadeli sebekhuluma nge strike nxa bekhuluma nge strike uzibonile lama teachers abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ukususithi uya strike ufuna 1000 sure sure kulomuntu ongasuka ku 40 use ayikuholisa 1000 bakubona onganga ukuthi babevele bengafundisa abantu abethu phezulu kokuthi vele ziyathi zivuliwe bona bethatha abantu abethu besiyachona behleka ungabuza umntana wakho ukuthi ngo January ufunda ama subject amangabu uthatha amabhuku omntana wakho ubone uzobona ukuthi imfunda yisekho i stress esisema teachers so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele izano PF out ngiyabona
Eh salubonani salubonani Studio 7 lifuka njani Eh siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke lisenzela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu Eh mina lami igama ngu Adolf Shaba Eh ngiyathanda ukubonga kakhulu abantu ya uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa registered kuhle kakhulu uma ngikhangela inamba yakho na ngani silanda imillion isidlula imillion yabantu abatsha abaregistile ungathi abanye abantu bengasukuma at least kube leyinye i-million before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu sizame usitshintsha lesi simo kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu akukho luthi izane zaletha bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane seadres ilokuzeni i-birthday kamgabe uzokhuluma athi ye abantu abase-south africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akulamgwaqo ma efuna abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa amatitsha aholisa amapolisa yonke into employee rate ngathi sithi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uyizimbabwe silunga yini elunga loba bangazasidakwela thina inhliziyo yakhe le mbi yakhula sibi hey labantu bagijimela upane bathi ye nanga umnakakho nanga umnakakho intsha igcwele khona le yaphakamisa izandla itshaya ukwelu tshayela umnakakho bazafa bengabayanga abantu bakithi shu yini mna into ekhulunywa umnakakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakakho akaphuma ahlale phansi uhlulekile e kwini okwenziwa izanu PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi adontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzeni ilizwe njengela abantu ngoba kabaholi but kwetilize liyalunga liyalunga iliphi lize lilunga angabo sihlolela thi mina ngoba ubhizi utshela abantu beSouth Africa ukuthi ulindele ukusamukela esamukela ukuthi sabizwa nguye la abo sihlolela thi
Studio 7 linjani basakaza abahle nabalalela abahle siyabonga kakhulu indaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okukhulumayo ngishova ingolova phansi kona lelo pana lapha engiphuma khona esigodini sami right kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amatisha kaholi kanye lathi sayempini kasiholi asibambaneni nalaba bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke baboshiwe akula mali etholakala la. So asivoteni ngokubunengi bethu, sivoteni sizama ukuthi sikhiphe lezano ukuze sihlale kahle sonke nabantu bethu, ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantu babo imali bayaphana le abantu babo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga. Yinto nje ngiyiqonqosela kakhulu kibo bonke abantu abantu bakithi, ake sizameni siyekele njalo ukubandlululana, siyekele njalo ukuqembulana kakhulu. Yinto ezasiyehlula sivele sihlale sibuswe waya waya. Ngiyalibonga kakhulu mali ngayezinto ezivukayo.
Lasemelika liyasisola isinqumo sikahulumende wakwele Nicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobu buzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukanhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights, yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kuje unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva, kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka 9 ngonhlolanja, izibotshwa ezingu-222 eziqoqela abaholi bezombangazwe labamabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intathelezindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua, umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe ama-terrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kwele Nicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokusho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutshetsha ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwi linye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo i-Appeals Court wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombishopu wamakatolika uSilvio Beas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. Ngokutsho kukaBlinken, labo abavikela intando yeningi ngesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezitshiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intatheli zindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende welemelika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo-7:30 ntambama.